Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuMbimbitho 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, elemelika lethule ugwalo oluveza ukuthi uhulumende weZimbabwe kaqhubi ukhetho olukhululekileyo njalo uyephula ilungelo loluntu.
Imihlangano yabo iyaliswa bengaze bachaywe yibo ababotshwayo. Ukanti lowo bengabotshwa njengoJob Sikhala, umthetho ndaba ukhanya kawunanzi inhlawulo yemali yokubanjiswa.
Uhulumende uthi imali efika ibhiliyoni elengxenye ngamadola eZimbabwe izakwabelwa ibandla leZANU-PF leMDC Alliance phakathi phansi kokhetho lwePolitical Parties Finance Act.
I-General Election yayikhona ngo-2018, ibandla elangena lapho i-MDC Alliance le esikiyo thina esithiwa imali aliphiwa amabandla amatsha.
Abalwela ilungelo loluntu bathi umnotho welizwe ongamanga kuhle ikakhulu kulabo abasemaphandleni usubangele ukuthi amalungelo abantwana ephulwe ngoba besetshenziswa imisebenzi enzima ngendlela yokuphilisa imindeni yabo.
Umntwana sabe sesimnika umthwalo kumbe sabe sesimhlukuluza. Ilungelo lomntwana lilungelo lokuthi adlale labanye, lilungelo lokuthi nginike i-shelter, lilungelo lokuthi nginike i-education.
Ikhansili yakwaBulawayo isinike izakhamizi izikwe ezilezikwelede incwadi ezikhomba ukuthi zizavalelwa amanzi lanxa abanye bebevele bengawatholi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kaqhubi ukhetho olukhululekileyo ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ayizimelanga imisakazo lamaphephandaba kahulumende asekela ibandla elibusayo njalo kulodlakela elizweni. Lokho kuphume kugwalo olukahulumende weMelika olucubungula isimo sokuphathwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngomnyaka odluleyo ka-2022. Ugwalo lolu luthi phezu kwalokho kulembiko yokuhlukuluzwa, ukubotshwa nokubulawa kwabantu ngohulumende, ukusetshenziswa kwemithethwandaba kanye lokungabotshwa kwabemba igolide ngokungekho emthethweni abahlukuluza abantu. Ukuze sihlaziye lolu gwalo, sixoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngokubona kwami amalunga amaqembu aphikisayo yiwo akhanya ehlukuluzwa kakhulu. Kukhanya kulicala ukusekela i-CCC eZimbabwe. Imihlangano yabo iyaliswa bengaze bachaywe yibo ababotshwayo. Kukanti lowo bengabotshwa njengoJob Sikhala, umthetho ndaba ukhanya kawunanzi inhlawulo yemali yokubanjiswa. Vele amacala amalunga amaqembu aphikisayo uhulumende uwathonisa vele abantu bevalelwe. Hathi mbona mina yibanga abangathi bathole gadalala lapha eZimbabwe.
Uyavumelana lakho konke okumunyethwe lugwalo lolu kumbe okunye hayi kungabe kusengwa ezimithi.
Nxa ubalisisa ugwalo lolu uyazi kuzima sibili ukuthi uthole into engasoqiniso ezokhetho ubugwelegwele ukuziphatha kwezeki umumo wezibotshwa amalungelo okutshengisela lobu ngazibale ngapi. Uhlangana leqiniso kuphela. Ngibona ngathi mina awugwalo lolu konke okubhaliwe liqiniso sibili.
Ugwalo lolu lungabe lukhombani kubudlelwano beZimbabwe leMelika njalo kungaphathisa yini ukuthi iHarare inanze amalungelo oluntu? Isilufundile lolu gwalo.
Ubudlelwano beAmerika leZimbabwe dade abusoze buguquke ngaphandle kokuthi ilungelo likaZulu linanzwe lapha eZimbabwe. Yikho ke kukithi thina amaZimbabwe lalabo abasibusayo ukuthi sizinuke emakhwapheni kanti kwehlulwane vele konke kubhaliwe. Akula nto engibone ehlulwayo ukuthi ulungelo amalungelo ethananzwe.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseHarare. Uhulumende uthi imali efika ibhiliyoni elengxenye yalo yakuleli eZimbabwe izakwabelwa ibandla leZANU-PF lele MDC Alliance phakathi phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Ibandla elibusayo lizathola imali efika ibhiliyoni elilodwa njalo ingxenye yalo izaphiwa ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi bekuvele kufanele ukuthi ibandla lakhe lithole imali le ngoba kusemthethweni.
Imali le iphiwa ibandla eliyabe lingene ekhethweni laba lamavoti thizeni ngesikhathi se-general election. I-general election yayikhona ngo-2018 ibandla elangena lapho i-MDC Alliance le esikiyo thina esiphiwa imali. Aliphiwa amabandla amatsha angezanga angene ku-general election, aliphiwa amabandla angazanga avotelwe ku-general election. Into abayaziyo bona babatsho konke khonokho kodwa bafuna ukuthi baphile ngamanga, bakhambele abantu amanga. Uthi mhlawumbe thizeni bangcolise ibandla le-MDC ngoba bebona ukuthi liyasekelwa ngabo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mabutho Moyo webandla le-ZANU-PF yena othi ibandla elifuna ukuthola imali kumele likhankase lithole usekelo ngesikhathi sokhetho.
Asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli, silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli, olama politro members, olama central committee members, provincial structures, ama DCC, ama district, ama branch, uzwe fika kusele ngabantu bezanu-PF lapho.
Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change liyakhonona lisithi ibandla le-MDCT lathatha abameli balo okugcizelelwa ngumnumzana Decent Bajila oyebandla le-CCC.
Imali leyi abesebeyitholile imali yobusela, ubusela obavela mhla kusonakala ezombangazwe ze-opposition mhla ka 31 March ngo-2020 kwahle kwaba kubi. Siyakwazi lokho, maye seyitholile leyo mali ayizukumsiza ngalutho ngoba imali yobusela bekungafanelanga ayithole. Kodwa siyakwazi ukuthi ngenxa yokuthi ungumuntu ofuna ukubenefit ebuseleni ugijimile wayayithola imali le yakala ubengelasabelo sokuthi abelayo.
Umnumzana Pride Mkhono ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi ukutholakala kwemali leyi kulakho ukuphazamisa amanye amabandla kodwa akusoze kuguqule kangako impumela yokhetho.
Ibandla likamnumzana uMonzora ele-MDCT alilawo esingathi i-competitive advantage kwedlula amanye amabandla ezombangazwe ngoba ibandla lakhe alilabantu. Imali abayiphiweleyo yikuthi yena nje labanye abaseduzane laye ebandleni labo bazidlele njengesingayithi last supper ngoba i-election lingayenziwa sibona ukuthi umnumzana Monzora uzaphenduka ebe lamavoti kumbe ebe lamakhansela kumbe ama-MP. So lokhu yikudla kokugcina okwakhe.
Imali le iphiwa amabandla ayabe ethole okuhlanu ekhulwini 5% phakathi kwamavoti ukukhetho lwama-harmonized elections. Umongameli Mnangagwa ngeviki edluleyo wazise ukuba kuzabekwa ilanga lapho kuzavotwa khona njalo ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi ilanga leli lakho ukuba ngungcwabakazi lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Sikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi akudingeki ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamongameli Mnangagwa ohola ibandla leZANU-PF lamabandla aphikisayo ngaphandle komanyano owabunjelwa leyo njongo owe-Political Actors Dialogue iPOLAD. Induna uChief Charumbira isanda ukukhalaza ukuthi Kube lokukhulumisana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ohola ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change. Kunkulumo azazilawula yena. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabandla ehlukeneyo ekhankasela ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa lonyaka. Njalo abanye abalelungelo lokuvota bephakathi kokubhalisa kuhlelo olusaqhubeka olwe-mobile voter registration exercise. Uhulumende uthi sokubhubhe abantu abane bebulawa yisihudo esibangelwa umkhuhlane we-cholera phakathi kwamahola angamachumi amabili lane 24 edluleyo eBikita esigabeni seMaswingo laseMbire ezifundazweni esigabeni seMashonaland Central. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle embikweni eliwethule ekutshoneni kwelanga izolo. Njalo kusalindelwe inani labacatshangelwa ukuba lomkhuhlane lo. Abezempila kahle bathi kutshone oyedwa eBikita esigabeni saseMashingo. Kwathi abathathu baseMozambiki batshone eMbire esigabeni saseMashonaland Central izolo. Inani labatholakale belawo lomkhuhlane selokhe waqhamukayo elizweni selifike kukhulu elilamachumi ayisikhombisa lantathu 173. Ugatsha lwezempila kahle lukhuthaza abantu ukuthi bazinakekele kundlela abaziphatha ngayo okunjengokugeza izandla ngamanzi ageleza evela empompini sikhathi sonke. Asenelisanga ukuthola okuningi ngalolu daba ngoba umnumzana Donald Mujiri okuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu kugatsha lwezempila kahle esithi kenelisi ukuxoxisana lathi njengoba esemhlanganweni. Umbiko wogatsha lwezempila kahle owethulwa nsuku zonke uveza ukuthi abantu abayisikhombisa bebesezibhedlela ezishiyeneyo elizweni ekutshoneni kwayizolo. Abathathu bebesezibhedlela seBybridge District Hospital esigabeni seMathebeleland South, oyedwa eseBikita District Hospital esigabeni seMashingo, omunye eseThorngrove Hospital edolobheni lakoBulawayo. EChimanimani District Hospital esigabeni seManicaland lakho kulomuntu oyedwa, laseklinika yeChidodo esiqintini saseMpire esigabeni seMashonaland Central kulo yedwa olalisiweyo. Umnumzana Thabani Sibanda isakhamuzi seCodri Park edolobheni lakoBulawayo uthi ukhathazekile kakhulu ngokuthi usungenile lasedolobheni lakoBulawayo lomkhuhlane wesihudo sekholera.
KoBulawayo lakho yikho lapho othola ukuthi kulamalokitshi amanye asele more than amaviki amathathu engelamanzi. Lokhu sokungenza umkhuhlane lo umemetheke kakhulu. Kathesi nxa sikhangela koBulawayo ukhona osethe wabanjwa elawo lomkhuhlane. Kuyethusa ukuthi nxa ungangena lapha koBulawayo sikhangela ukuthi amanzi ayahlupha. So ungadala inkinga enkulu ngalo umkhuhlane we-cholera.
Umnumzana Sibanda ukhuthaza uhulumende labomansipala elizweni ukuba balungisise udubo lokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane.
I-Country Park abaningi abantu basasebenzisa ama-blade toilets. So singathatha ukuthi ama-blade toilets lokuswelakala kwamanzi songenza umkhuhlane lo we-cholera umemetheke, ngoba wona umkhuhlane lo kakhulu udala ufuna ukuthi kube lokuhlanzi, abantu banjani babe clean, utholakala amanzi a-clean, abantu bageze izandla ngazo zonke isikhathi, bagezise into zonke zibe clean. So nxa amanzi engaswelakala njengakathesi kuzenza lo mkhuhlane we-cholera umemetheke kakhulu.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA uthi mayilungisiswe imbangela yokufa kwabantu minyaka yonke bebulawa yilo mkhuhlane wesihudo sekholera.
Imbangela ngamanzi angahlanzekanga, imbangela yokuswelakala kwamathoyilethi asebenza ngendlela efaneleyo esithi ngesikhiwa yi-sewer system. Imbangela yokuthi abantu ezibhedlela kabatholi uncedo masinyane ngokuba kungela mithi, kungela zinto leziyane zithi nxa ngabe sebehlaselwe yilo mkhuhlane wohudo bakwazi ukwelashwa. Ngakho kuyadingeka ukuthi kulungiswe izinto zona lezo ezizwe eziyinkinga, kube lamanzi ahlanzekileyo, kube le-sewer system ama-toilet asebenza kahle, izibhedlela lazo zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngaleyo ndlela sizakwazi ukulondoloza sivikele impilo zabantu.
Lomkhuhlane uqhamuke elizweni mhlaka 12 ngenyanga edluleyo edolobheni leChegutu esigabeni seMashonaland West. Abogatsha lwezempila kahle baveza ukuba phakathi kwabafika phose amakhulu amabili 173 abacatshangelwa ukuba balomkhuhlane lo, sokulesiqinisekiso sokuthi abangamachumi amabili lanye babo balawo abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 157 sebesinde kuwo ekutshoneni kwelanga izolo. Njalo ubikwa ubhahe kakhulu eBuyera, Chegutu, Chikomba, Chimanimani, Chipinge, Chitungwiza, Chiredzi, Harare, Kokwe North, Marondera, Mazowe, Shamba, Mutare, Murewa, Mwenezi, Seke, Leweza. Nimbele Studio 7 ngise Harare, ngingume Vizgama.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Vladimir Putin weRussia uhlangana nomnye wakhe weRussia uXi Jinping weChina. Okwelanga lesibili lamuhla ngemva kokuba eleRussia selamukele iziqondiso zokuthula eziqoqwe ngeleChina ngendlela yokuqeda impi ephakathi kweleRussia leUkraine. Izolo umongameli Putin uthe uyahlonipha lezi iziqondiso. Iziphathamandla zeMozambique zithi inani labantu ababulewe ngumkhuhlane wekholera kulelo lizwe seliqonge lafika kuchumi lasithupha kulandela izulu lesikhukhula iCyclone Freddy, njalo kwesatshelwa ukuthi lizaqhubeka liqansa ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zabantu zihlezi ziminyene ngenxa yokudilikelwa izindlu. Umanyano United Nations uthi abantu abafika phose inkulungwane ezilichumi 10,000 sebehlaselwe ngumkhuhlane wekholera eMozambique, okulinani eliphindwe kathathu kusukela ngenyanga edluleyo. Ikhansili yakoBulawayo isinike izakhamizi ezilezikwelede incwadi ezikhomba ukuthi zizavalelwa amanzi lanxa abanye abazitholileyo besithi sebehlale amaviki edlula amabili bengalawo lawo manzi. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Inkosikazi Melissa Dube isakhamuzi sakoBulawayo uthi ikhansili ingaze ivale amanzi kuyafanana ngoba bevele bengawatholi.
Ikhansili ngabe yabona umonakalo okhona lapha esigabeni sonke singathi Bulawayo yonke jikelele. Ngaba bakwenzi lokho abakwenzileyo ukuthi bakhiphe izincwadi zokuthi bavalele labo abangabhadalanga amanzi. Abalamanzi labangalamanzi uyabasokufanana. Ikanti nga iqali lungisise lokho kukhona uhlupho lukhona. Andiwana iqalise ukubhadalisa abantu ukuvalela abantu amanzi. Nxa kungaba nje kuyaqhubeka kulokho abantu besenza uxolo. Ngwalongowesithi i-service delivery yangkhona ingatholakali.
Umnumzana Joseph Nkomazana, unobhala wekomiti ye-Water Executive Council kunhlanganiso ye-Progressive Residents Association, uthi ikansili akumelanga ivalele abantu amanzi wona evele engekho.
I-City Council bakhuluma into engazwakaliyo. It's true see ukuthi abantu have gone for more than 2 or so weeks. Abanye 3 weeks, abanye almost a month. If you go endaweni zabomagwegwe nale in other places, they've gone for a month bengenamanzi. And it was inqabezathi bona they are only getting ama-supply electricity only for 19 hours instead of 24 hours. Khonapha amagethi nqabe wathola kumele at least bapompe kwezindawo. Ngoba sesihambe i-dry for the last two to three singela amanzi emakumathe is very bad.
Umnumzana Bukhosi Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi kunokujikelana inyoka ephilayo ngodaba lwamanzi, njalo ikhansili kumele iphumele egcekeni ngokwenzakalayo.
Uhlupho esilalo ukuthi babe belokhu bebhizi bejikelana inyoka ephilayo, asisakwazi okuyikhoye kuphi, ukuthi kuswelakala kamagetsi okwenza amanzi engabi khona, kumbe ukuthi abantu ababhadali njengoba sebephiwe sebenikezwe izincwadi zokuthi bazagqunyelwa amanzi. Abasitshele besiphumele egcekeni ukuthi uhlupho luyilo yiluphi, bengabi besinika imisho engaphelelanga. Thina siyabhadala njalo abantu babe besazi ukuthi inyanga siphelile sokufanele bebhadale, kodwa ngenxa bebhadalela into engekhoyo kusuka kube nzima khonapho, kuzakuba luhlupho oluhlala lukhona njalo nje.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila ka-Ward 17 koBulawayo njalo elilunga lekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kule khansili, uchasisa kabanzi ngembangela yokusilela kwamanzi.
Amagesi ahambe ekuseni ngo-4. Le madamu ethu esikhangelele ukuthi siyabe sifisa ukuthi amagesi abe khona, izesa iyacima amagesi amalanga amabili ebekucimiwe kungazange kulayithwe. Indlela ikhansili esithola ngakhona amanzi ukuthi sisebenzise amagesi, izakhamizi kulezinye ezikhalayo ukuthi zithole esingathi ngama-notices okuthi bazavalelwa amanzi. Angiboni ukuthi yinto esiyikhangeleleyo njalo siza kulungisisa, ngoba akusiso sikhathi sokuthi sizathumela abantu ama-notices sikhangele uhlupho esilalo khathesi.
Ngesikhathi izakhamizi ziphiwa lezi ncwadi zokucetshiswa ngokuqunyelwa amanzi, amanye amalokitshi aselamaviki amabili impompi zomile. Izakhamuzi zikhuthaze ikhansili ukuthi iboqala ngokulungisisa uhlupho lwamanzi ingakawavali, ngoba zivele zingawatholi njalo kufana obhadeleyo longabhadalanga. Ikhansili yakoBulawayo yethule umbiko othi ukuswelakala kwamanzi kubangelwa yikusilela kwamandla kagetsi osokuhlasela indawo zonke eziyisithupha ezihambisa amanzi kuZulu. Embikweni wayo ikhansili ingezelele yathi isikhulumisane lenkampani ebona ngamandla kagetsi eyezesa, lanxa ingatshongo ukuthi inkulumo lezi zikusiphi isibanga. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo, sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abalwela ilungelo loluntu bathi umnotho welizwe ongamanga kuhle, ikakhulu kulabo abasemaphandleni, kusubangele ukuthi amalungelo abantwana ephulwe ngoba besetshenziswa imisebenzi enzima ngendlela yokuthi imdeni yabo iziphilise. Lokhu kubangela ukuthi iningi labantwana laba lingasaphumeleli ezifundweni. Intathelizindaba yeStudio 7 uTobias Motsingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Akumangalisi ngalezi nsuku ukubona abantwana besebenza gadalala emasimini kumbe bethengisa lokhu lalokhuyana emigwaqweni ngesikhathi abafanele ukuthi babe ezifundweni isikolo. Abazali balaba bantwana bayabe besithi abantwababo banceda ukwengeza inzuzo abayitholayo yokunakekela imuli. Umzali wakoBulawayo umnumzana Phumulani Mpofu uthi endulo kwakungakhangelwa ngokuthi kusetshenziswa kwabantwana, ngoba abantwana kwakumele bafundiswe imisebenzi ngekhaya uma bekhula.
There is no child labor in Africa. AmaNdebele isigogo sigoqwa sisemanzi. So engeri kufunda ukusebenza umntwana kusasa uzasebenza njani? And if you go to Europe, amathoyi siwabona emashopu lakathesi kuthiwa lungiswa abantwana. Is that not form of child labor? Lithi kurayithi ngokwenziwa ngamathiwa. Nxa wami sesiyensimini because ikungikwanisa ngaleso sikhathi selesithi child labor, hayi hayi, let's remove the word child labor vele.
Kodwa unkosikazi Barbara Magigwana wasemzini wePhumula South koBulawayo uthi akulunganga ukuthi abantwana bathwaliswe umthwalo wabantu abadala.
Mina njengomuntu omdala senginanzelele ukuthi nxa umntwana singamnika imisebenzi eminingi, umntwana sabe sesimnika umthwalo kumbe sabe sesimhlukuluza. Ilungelo lomntwana lilungelo lokuthi adlale labanye, lilungelo lokuthi ngimnike i-shelter, lilungelo lokuthi ngimnike i-education.
Wengeza njalo unkosikazi Magigwana esithi indlela abadala banamuhla abakhuliswa ngayo besetshenziswa kanzima ngabazali babo kayisiyo angayikhuthaza ukuthi bakhulise abantwana banamhla.
Thina saphila sisebenza, utshayisa esikolo uthwala idishi uyethengisa, uvela athengisa ubona ukuthi impuphu ithengiwe, isitshebo sikhona. Of course sasincedisana labazali bethu, kodwa kukhani akusinikanga ukukhululeka kakhulu. Otherwise iingqondo zethu zabandezeleka, zakhangela zastika tu ezintweni ezingaso zethu.
Ingcwethi ecubungula indaba zezisebenzi umnumzana Samson Mugumisi uthi imithetho yelizwe kayivumezi ukuthi abantwana babonakale beyibo asebenakekela imuli.
Isisekelo sombuso siqakathekisa amalungelo abantwana kusahluko 81. Uthi Labour Act ku-section 11 ukuba mgqeke ithi licala ukusebenzisa umntwana ophansi kweminyaka elishumi lesithupha. Umthetho we-Children's Act lawo uyasekela ukuthi abantwana bafanelanga ukuthi baphatheke emsebenzini yokunakekela imuli njengoba ilakho ukuphazamisa izifundo zabo.
Umnumzana Javier Ndlovu oyinhlanganiso yemela amalungelo abantwana eZimbabwe National Council for the Welfare of Children uthi abantwana akumelanga basebenze okwesikhathi eside.
Umntwana kumele esebenze, yebo siyavuma, kodwa kumele esebenze okwesikhathi esincane kumbe sifitshane ukuze amalungelo akhe engahlukumezwa.
Okugcizelelwe ngumgcini sihlalo wohlangothi olubona ngendima ezitsheneyo e-coalition ye-Lupane State University uDr. Mbulisi Ndlovu othi abazali banamhlanje nxa kukhulunywa ngodaba lokusetshenziswa kwabantwana bona ababone ububi balo mkhuba, njalo bacabanga ngokuthi kwenzakala kwezinye imuli hatshi ezabo, ikanti-ke kwenziwa ngabaningi
phose labo engakwazi ukuthi yikho abakwenzayo.
Kulezi nsuku i-child labour ikhona okho esikwenzayo lathi njengabazali. Xa uhamba emgwaqweni fana bemgwaqweni emkhulu yethu, uyabona abantwana bebhizi bethwele imiganu elamatomatisi, imiganu lamagwava, bethengisayo, bethengisela izimoto ezidlulayo. Ikanti ontanga yabo abanye basezikolo bayafunda, abanye ngabantu emadolobheni fanapha nxa uthi yafaka imota ngabuya emawindi becela izimali. Konke khona othiyana is a form of child labour.
Umsekeli wenkokheli ebona ngezobudlelwane lamanye amazwe kugatsha olubona ngezezisebenzi zikahulumende, imisebenzi lenhlalakahle kaZulu umnumzana Langton Ngorima uthi uhulumende ukhona ukunceda imuli zonke ezibhekane lobunzima kulokuthi abazali bancindezele abantwana.
Umsebenzi kahulumende okunceda abantwana abavela emulini eziswelayo kule nhlelo eziningi esinceda ngazo njengendlela yokuvimba ukusetshenziswa kwabantwana.
Isikhulumeli sogatsha lwemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Thawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi ngumlando wabazali ukubona ukuthi abantwana baya esikolo okungelahlupho. Ingcwethi ezicumungula indaba zabasakhulayo zithi umnotho welizwe ungalunga, udubo lokuhlukuluzwa kwabantwana lungaba lakho ukuba nganeno lanxa lungasoze lwafa lwaphela. Uhulumende laye uthi abazali abahlukumeza abantwana ngale indlela balakho ukubotshwa phansi komthetho we-Child Justice Bill osalolongwa sikhuluma nje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Live Talk namhlanje uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connections sicubungula ugwalo olwethulwe lugatsha lwaseMelika olwe State Department olukahulumende izolo oluveza ukuthi uhulumende weZimbabwe uqhubeka esephula amalungelo oluntu lokho kwenzakala enyaka enye. Luyalandela ke manje lolu hlelo luqhutshwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Elemelika lethu le ugwalo olufisa ukuthi uhulumende weZimbabwe ekaqhubi ukhetho olukhululekileyo njalo uqhubeka esephula ilungelo loluntu. Abalwela amalungelo oluntu bathi umnotho welizwe ongamanga kuhle kakhulu emaphandleni ubangela ukuthi abantwana besetshenziswe kanzima okwenza bengaphumeleli ezifundweni. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC ngesithi lingakhohlwa luyalandela uhlelo olufanayo kusasa ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.